Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-29 Ngcwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala, amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzaqutshwa kakutsha kungelanxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yikuchitha isikhathi. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale indlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oyimpumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela, ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama V11 a authentic, la izano ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esiza kwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokukhondakta ama-elections awe-SADC. So kuthi ukuthi umnanga gwanqa engomisa ikhanda ayiphambili ngumuntu yabe se illegitimate kusadiki njalo akasenakho ukuthi angahlali imhlangano kusadiki ngoba is an illegitimate president yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadiki ngoba ungakhohlwa ukuthi layo umgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadiki ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadiki so into enalibi ikhulunywa ngundoda yenalo amahovethi ingqondo yezano ivele yinto abalayo
Mpambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alisoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla lesi-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho yebo ayizeki umthetho uyophule sibili kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election izano ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate awudingi i-CCC kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contester be-ruling party so ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona but undoda ugqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi engomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa kodwa-ke hhayi bekungekho aba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni
alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane kwalunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X, eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Inenge eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhleze ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi inenge liphephelele elizweni le-South Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancintisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso. Kesizwe imbono yakhe.
Selokhe ngathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000. Angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyona ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga ngilesimanga ngilesithuli sokuthi thina njenge opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe ku election engela inspection le ballot paper i election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo 7 ngapha ngakithi ku ward 1 iyaze yayoqala ngo 11 esithola lapha ku polling station ade ngivotela khona iyaze yaqala ngo 1 o'clock kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu sila sonke abantu abakhe ikakhulu khona pe Wange West nokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle ukuba nopresident ezekuyele.
Umnumzana Richard Moyo umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yemkhampeni leyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke idevelopment ibonakale isebenza isenzakala. Amakliniki, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe iSecond Republic in short space of time ikhokhelelwa kuba uMnangagwa. So uyakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama-projects ade waqalisa kakhulu eMathebeleland North, igwayisha ngalo uyayicedisa this year. U-Unit 7 zimbonile phela, then lamanye nje ama-project akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kusenethi ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka muama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North singela lutho, singela chikenini, singelala t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengokwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutitsha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo lapho yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekatshetshethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisisa indaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo, kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChabisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso yePan African Parliament. uAngel wakhethwa lanqa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi uAngel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi phose wonke amalunga enhlanganiso yePAP awazi ukuthi uAngel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi leAfrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeTTI eyaphiwa itenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minwembili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwe-Commission yezokhetho eZEC kunye lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obogatsha lwezokhetho iZEC. Ibandla leZANU-PF lona lethesa icala inhlanganiso yeTeam Patchel ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama ngumichael mpofu ngikhuluma ngelapha ekadebafayi ama-results esiwazwile ukuthi kunanga kwasebuyelele futhi ukuba ngu-president but sikubona ngathi kuvela ngeke sesiyikhophe izanu angatshintshwanga ama-reforms abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwanga hhayi akutshintshwa ama-reforms izeke kayitshintshwa le zeke yasidlisa abadala
selibonani estudio seven selibonani estudio seven hhayi siyabonga ithuba namhlanje ndingelela bonke abalaleli bokastudio seven hhayi sizwa lapha ukuthiwa umnanga kwa owinile sizwa sidabuka kakhulu ngabantu kwakusitshela ukuthi akula employment for 5 years akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years izinto zizodula for 5 years sicela kube kutshitshe laphana kuzek izek kayike itshitshwe kwenziwe ama-reforms alocal reforms sibe le-free and fair election salubonani salubonani igama efrem shoma ngilapha ekarupak hayi siwazile ama-results wazile kodwa kubuhlungu kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhangeleleyo besiqhele uhulumente uzatshintsha kodwa ke manje sibuyelele izanu piyefu okwenza ibuyele sibona ngathi zeke izeke kayitshintshwe leya kayisebenzi kahle sisebenzi kahle ubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi singabagulayo siyahamba njani dinga ama-reforms akutshintshwe izeke leya kuze kubantu ukuthi lizwe lilunga.
Salibonani salibonani kustudio seven okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa obhulu ukhulume ngendaba le eka-Emerson Mnangagwa ukuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelike ekhaya ukubuya ekhaya kungalamsebenzi siyosebenzana uyabota kulamsebenzi akavuli mathuba emsebenzi imigwaqo ifile yonke into ifile ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje ayikho into elungiswe izano vele lapha izano ilibulele ilizwe laba phansi libulele kakhulu yane lizwe ilizwe lalingcono kusalo Smith yonke into yathiwa ngusmith ayisekho amadamu ayegetshwe ngosmith izikolo yini eyayenzwe ngusmith isifile wehlule ukuthi elungise umgwaqo umnankakho lo kodwa besejike gijimethi hhayi akutshile into le yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya sicotshwa be-South Africa kezokuthi evulele amathuba emsebenzi sithi sibuye sithole umsebenzi khona
alosjseven hhayi thina sithathile ngabantu labo sebesi sawulise kakhulu bese sijabulile sithi akuyangena ijaheli cha ayizani ngani haya haya bese sithatha amapiki sibili siyayikhuphuna ngoba iconcrete hayi concrete sibili asesithose sikhathele mina ngujetu suke ngikayiflawu
sanibonani basakazi nabalandeli bakaradio seven ezibuhlungu izonezo ezokuthi izanu ngempela ngempela iwinile kathi nxa bewinile indaba uselebreta singakubona akula muntu ojabulile wasezimbabwe hhayi akula shemo mna ngingamboni ngizobuya avotelwa ngani ubuye ngizwa kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondena izinto eziso bakhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaphuthwanga kahle sokumele kwenziweni weyifowatela labo kufuze bacacela bacacela abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi bethi aluqhutshwanga kahle kuyewe kunjalo hhayi sofuze bazihlalele nje babe bengelancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaci ukuthi kusukela laphi iweyifowad ithini ngoba abantu basingeza isikhona inaza kufaite ezi ezinye zokuhlupheka ezingaka ezibaloku hlupheka ungalapha kusazonyiwa la la
salibona salibonani baka Studio 7 balandeli nabasakazi bonke njengasho mina ngathi kona uvota ivoti lasezimbabwe lisisiza umuntu loko ngisitsho phela ngiqinisile ngiqinisile uvotile ezimbabwe noma uvota ngokafanayo ngoba ivoti lakho alisebenzi kuwuhlungu loko kwenzakalayo lapha uhlungu kuwuhlungu sithathelwa amalungelo ethu izano sithatha izimbabwe uyezimuzwa ko ngozikamlanda kho lanalaba labangani bakhe akuse lizwe lela umuzi wezanu othi ma wafuna ukungena ebusuku uyangena ma wafuna ukwenza into esikhathi so isikhathi sabo uyazenzela nje intako oyifunayo so kodwa ubuhlungu size ubuhlungu
Studio 7 salibonani njani basakazi abahle labalaleli abahle hhayi siyaye izimphumela yokhetho engayamukelekiyo hhayi la sokufunakala inkani la abama singaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela kuyangena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into yodwa ngoba phela singadlala abantu bezanu p f abomnangaka lakho
salibonani 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 ma-Studio 7 Studio 7 ku-Studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhaya lasezimbabwe lapha ye siwubonile umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina yake ngibona abantu abadala besidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana izithwalo ukuthi bendle basuthe kathi lo baba ongachiyela abantwana isihlalo kathi ngubaba onjani bese siya laphana ke mazimbabwe namahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ejaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasotsha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa awusithi lawa sase behawukele lokhu sikwenza bazahawukela abanye sizabe silabo emkhosini abanye baba besemsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala izwe lonke asibambaneni sikhiphele seguleli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwani ibonge ngiyehle lapha esihlalweni yabonga
sibingelele emkhundleni ye sike sikhuze undoda lowo othiwa kuthilumbo mudenda lo emthwakazi Republic Party. Into ekhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini. Ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci. Lokho okukhulumayo lokho esikuza ukukhuluma ku Studio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo. Asiyo into enganceda abantu lamhlanje. Thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile. Ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela ama goals e-politics e-party yakho kodwa akungeke kusincede ngalutho lokho kukhuluma ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident lehluleke khona ukufaka umbe lifaka amalokhuzeni amathathu mbamangaka amakhansela kodwa ube sosithi abantu basemadebhele ndibengavoti belindele lina lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhathele into yenu ayi icaci lani siyalisupporta mpela kodwa into yena ayicaci man ayicaci mpela ukuthi iyangapi isuka nje la igcine kungathi into ekhohlisa abantu ngoba mawukhuluma into ekhuluma ulina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulathi even wenzileyo khona phela iyenzayo zero ikutshona nje likhuluma kuphela licabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into mawukhuluma ujule engqondweni ungaphongi ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhulumayo zwakale
Lawo ke bengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka-4 ngoMabasa womnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe uTrump usekelo lwakhe liqhubeka lukhwela lusiya phezulu abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Wona laba bantu yiwo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kunona leli lizwe ukuthi omakhelwana bethu ozibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump because bakholwa uTrump ngumuntu ongakhokha uyakhokhela ilizwe futhi kusho ukuthi ziningi izigebenga. Esifana nala uTrump ngoba uTrump lokho akwenzayo wakhe yigebenga nje uthi abedinga imali labantu bempha kodwa iqiniso likhona ukuthi imali kayivoti bangaki bona abantu abamphi imali nxa wehluleka ukuphumelela kukhetho lwedlulayo elokho ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo ngabantu bona laba abamvotelayo labanye abaloku becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo balutshwana laba bantu imali yabo ngazende iyandi yangakanani kodwa kayisiye balwa njengevoti amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ngamenza ukuthi awini ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresident ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Besikhangele umongameli Joe Biden yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani usebona ungani senqobile yini ukuthi kasazihluphi
Mr. Gandhi okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu ngomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza lapho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana ngumuntu omnyama mambo yiphikala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezulu kwamacala lawa lawo kaThesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote yikho mbuyele uthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka yipho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba abantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba ngathi uthi uyaqanjelwa akabavumi ngokubona usizi nje ukuthi abanye bangikhona sibe semajeli bachiya abantu abo bebehlupheka phandle. UTrump isigebe ngesikade saqala kudala kuloke ephila impilo yakhe yona le yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelayo umuntu elengqondo nje engaTrump.
Walo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngoChris Gande.